njengo lithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lokukhahlanyezwa kwabesilisa ezindlini lo baba umqondobazi magonya lo mama usaphilele line umadube
bakhona omama mnembaziyo abalemali abasebenza imisebenzi endlule yabo baba kodwa indlu bayahlonipha kakhulu imizi yabo inesizotha sokusuka ngokuthi futhi ekhaya uvela ekhaya elinjani uyavela ekhaya elinobuntu esintwini uzalwe mntana uvela ekhaya esintwini ngisho nje lapho othi uphumulayo khona duze ngabadala behlezi lawe phansi amboni ukuthi ungathi usuthephi kumbela ukuqalisa ukuthi uhlukumeze ubaba ngamazwi mina lapho engisebenza khona sebenza labantu I work with public so into ezithiwo umagonya ngiyazibona uyakwanisa ukuthi babuye bengu-two uthi noma sithi uyathi uze ubaba ethi mana khonapho ngiqale ngibuze umama phaya vele ubone ukuthi is not free umama angathi no isekinini umama angathi yes iseyes but of which mina ngikwazi ukuthi kumele ngihlale phansi lo baba sisendisikhuluma ungabona sesiphuma phandle sesihamba ngelizwe eliyi-one uyathi umntu angakwena khona waya muntu kuba abasebenzela phansi ayi asikwazi
khonapho Thembo
uyayibeka
sibili udadewenu uyazi ukuthi kubuhlungu kakhulu esihlangana lakho phandle la uzwe umngane wakho utshela ukuthi ah ndoda uyazi ukuthi mina endlini laphana kunzima laphana umama nxa sisiyangena engutsheni umama usegqoka le jini sokulensuku sengaphiwa insuku kuthiwa hhayi ucanisa endlini lapha ngomgqibelo langesonto akuthiwa isonto emini anytime from ngesonto emini kuze kuyefika olwesihlanu hhayi akula ngubo lapha akula cansi lapha ngiyabe ngisebenza ngiyabe ngibuya ngithina so umama wonika ubaba ama-conditions okuthi engutsheni lapha ucansi utholakala enini njalo kuyabe kutheni ufica ukuthi umuntu ongumama wendile kulo baba egumeni kulo baba ekamelweni ufica umuntu ukuthi esiyangena engutsheni encibile egqokile hayi thina kasikwazi lokhu umfazi wendileyo elendoda esikwaziyo ukuthi endlini yabo bobabili lo baba hhayi u-Adam lo Eva awusabela nje ze xasengenele engutsheni zakhe ungene engutsheni zakhe engumunu edube kuze kuthi ngaphandle kokuthi mhlazana esesazi ukuthi insuku ezimbili ezizayo sokumtshela ukuthi uzakuya ezibukweni hhayi ngaveleke ngibona umama esencibile senzisazi ukuthi insuku ezimbili ezizayo hhayi senzabala-ke zolezi ezimbili mbaye lezinye ezinhlanu ngiyevala lezinye ezimbili phezulu ezinhlanu senzisazi ukuthi insuku lezi ezilithumi ezizayo hhayi kamfakela isawodo esithebeni
ehe
yikho esikwaziyo lokhu manje ufica umama sezigoqile abanye sebelala belokumama okuyidukabo lokho okungompampa lokhu usekufakele umama wafaka lesikhindi phezulu ufake isikhindi ngaphansi wakufaka phezulu ukuthi vele awunandlela duko ongamfinyelela ngayo khona ungavele kungani uyamkhwebakhweba seza kutshela nge-domestic violence sebeza kutshela ukuthi kabe usenzani kurepha kungisufuna ukurepha amfuni uzakwenzani duke
ye size umadube khonapho madube nakho khonapho-ke uhlupu ehe
nzima nxa enjalo sibili iba nzima sica ukuthi ubaba nzangezela khapho kumagonya ubaba nxa uthi vele sokulalwa nge-skin tight ngamajini kuba nzima ufice sehlukumezekile angazathi uyaphuma phandle ngofonelelwa khona athi ukhona ungaphi uyendlini uncitsheni phinde umhluphe futhi noma ephume phandle uyabe usucabanga ukuthi phandle kusho ukuthi uzathula engingamniki khona endlini umsukulu uze ngenkulumo umsukulu lakhe endlini uphinde umhlukulu uze nemali so mina sibili i-domestic violence ngisica kakhulu ngigxile kobobaba hhayi odadewethu abanye lapho abanewethu ababantu kusizindlini angikwazi ukuthi kungalungiseka njani njalo ngizacela phela uku-encourage ukuthi obaba bonke umuntu uma engabanjwa kuhle endlini akangafeli ngaphakathi aphumele egcekeni akhulume i-family is always there abomthetho bakhona at least ahlale ne-peace of mind ayikhona ukuthi khongihlale engekho-right bekhona ukuthi angikwazi lapho kuzaze kuphelele
hhayi-ke udaba lethu luma lapha okwalamhlanje besilo baba umqondobazi magonya lo mama osakhile liline umadube lezi zingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
gcina amasiko wena